Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 9 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
sizinqume sihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abachayo ababulawayo
amabutho amazwe akusadaki agoqelawe Zimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende wakulelo lizwe.
Upol Mnakopa lo ngundoda owadutshulwa ngamapholisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe.
Imuli yowesilisa obulawe ngamapholisa kobulawayo nyakenye isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya emthethwandaba ifuna ukuhlawulwa imali engange $436,000. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangama-60 lasishiyangalombili 68 belomkhuhlane lo. Abangama-55 babantu laba ngabafundi besikolo se-Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selokhe lufike kuleli selifike kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1532. Asebebanjwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,052. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,305. Abahlatshwe esibili bafika phose kunkulungwane 955. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe loluhlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi ayisithupha 166,543. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 27,134. Amabutho eZimbabwe lawa kwamanye amazwe akumanyano wesadaki aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Isinqumo lesi sithethwe zinkokheli zogatsha lweSADC Troika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni oqhutshelwe eMaputo kwele Mozambique izolo. ISADC ithi izathumela amabutho alobungcwethi thize obufunwa yiMozambique iTechnical Deployment. Umnangagwa utshele intathelizindaba ekuphendukeni kwakhe elizweni izolo ntambama ukuthi abezomvikela kusadaki sebeqoqa ukuvuselela ibutho lalumanyano ukuze lithunyelwe eMozambique ngokuphuthuma. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo esithethwe yi-double troika ye-SADC siyisinqumo esihle kakhulu, kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima, omama labantwana abancane abatshaywayo, ababulawayo, abahlukunyezwayo, abadlwengulwayo, abenziwa yonke into engcolileyo bengelacala. Bekufanele ukuthi ngabe vele lesi sinqumo sathathwa kudala, bavikeleke abantu ngokuba simuntu munye. Abantu beMozambique lathi singama-Afrika okumele sikwazi ukuthi kungaze kukhala abanye sisukume sivikelane. Lokhane sikubona kusenzeka ebantwini abangenacala eMozambique yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphe Afrika. Abantu nxa belesikhalazo kabangakhali bebulala abantwana, bedlungula omama, bebulala omama, bebulala abantu abangenacala, abakhale ngendlela efaneleyo, hayi ngaliya ndlela. Ngakho-ke lesi sinqumo siqondile kodwa siphuzile.
I-technical deployment bakhuluma ngani kahle kahle Ncube?
I-technical deployment ligama elisetshenziswa kakhulu nxa kukhulunywa ngobudlelwane bamazwe omhlaba esingathi i-diplomacy. Lanxa kufihliwe okuningi kulo lelo gama, okukhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-deployment empini sikhuluma ngokuthi sebe siyakulwa yimpi. Okwesibili, bazabe bencedisa amabutho eMozambique nge-training ngokuwaqeqeshisa. Okwesithathu, bazabe bencedisa amasotsha eMozambique nge-intelligence, information, okuza kwenza ukuthi bakwazi ukulwa kangcono. Bazabe bencedisa njalo amasotsha eMozambique nge-equipment, ngezikhali, bencedisa njalo amasotsha eMozambique ngokuvikela ama-borders, imingcele. Ngakho kuyabe kuhlangene konke khona lokho nokunye okunengodo okukhulu ukuthi sebe siyakhona impini, yimpi, bangabe bekubeka ngaleyo ndlela besenzela ukuthi kungazakali, kungabonakali ukuthi sekusiyaliwa impi enkulu, kodwa yiyo ayizabe iliwa khona ngale Mozambique.
Lo ngalungisiswa njani loludaba ngokubona kwakho Ncube? Ngoba bakhona abanye abathi imibhobho ukuthumela amabutho akusoze kuyiqede limpi.
Kudingakala izinto ezimbili. Okokuqala yikuthi kuqedwe ukubulawa kwabomama labobaba labantwana abangelacala, abangabusiwe eMozambique, abangabandlulile umuntu, abangabeli umuntu, abazihluphekelayo. Siyakwazi ukuthi ilizwe liyana lilobuya ngobukhulu kakhulu. Yibo bona labana abantu abahlupheka ngaphansi kobuya ngababulawayo. Lokho kumele kumiswe, kumiswe ngezikhali, ngempi, ngokuba kayikho enye indlela yokuthi kuvinjelwe lokho. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ukuthi zona lezo zizathu ezibanga ukuthi abantu basukume bekha nango ubandlululwa enothweni zilungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Imuli yowesilisa odutshulwe ngamapholisa kobulawayo wafa nyakenye. Umnumzana Paul Munakopa isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya. Umnumzana Kazembe Kazembe emthethwandaba isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange $436,000. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela limuli. Athi umnumzana Kazembe losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga kanye labo Madubula kumele bahlawule limali ngoba ukubhubha kukamunakopa kuchiye abantu bakhe bengasela muntu obanakekelayo. Umunakopa ungomunye wabantu abalichumi iAmnesty International ethi babulawe nguhulumende weZimbabwe nyakenye kuzehlakalo ezikhomba sobala ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leli ngoba uzacabanga ukuthi uPaul Munakopa lo ngundoda owadutshulwa ngamapholisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe. Okwaba yinto eyamangalisa abaningi ngoba wayengenzanga lutho, wayengela engathi kona yi-threat yokuthi kumbe mhlawumbe kwakuthiwa ubetshontsha kumbe into ezinjalo. Sekuthethe isikhathi kakhulu ukuthi indaba leyi icace ukuthi iyangapi ngoba amapolisa la amdubulayo I think nje yiko beqale kathesa ukuthi indaba yakhona iye court kodwa sekuswa lopho se I think sekulomnyaka into le yenzakala so ngibona ngani lokho abakwenzileyo kuzaba yisifundo kwamanye amapolisa ukuthi behloniphe amalungelo abantu behloniphe uZulu hathi ukuthi nxa behamba nje bephonga ukudubula abantu bebabulala
Abenhlanganiso yeAmnesty International la bakahulumende weMelika bathi kulokwephulwa kwamalungelo okwethusayo eZimbabwe kodwa uhulumende uyakulandula lokho ungathini ngodaba lwamalungelo lolo
Uhulumende weZimbabwe akaze evume ukuthi kawahloniphi amalungelo abantu uzacabanga ukuthi even ngesikhathi seGugurawund ngama-80s abantu bebulawa mihla namalanga uhulumende weZimbabwe wayephika esita kulantu enjalo
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu United Nations ibikwa isisenza imizamo emitsha yokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi abophe owayisiphathamandla sebutho kwele Rwanda owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe owenzakala ngo-1994 umnumzana Proteus Mpiranya ukuze ayethonisiswa Iphephandaba lakwele Bilitane ele The Guardian lithi abaphenyi beUnited Nations bakholwa ukuthi uMpiranya ucatshe eZimbabwe. Lithi abaphenyi laba bake bakhulumisana lohulumende ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni kodwa kwangaphumi lutho. Umpiranya wetheswa icala lokubulala inkulungwane zabantu lapho kwabulawa khona abantu bohlobo lwesithuthi kanye labanye abesihutu abaphose bafike kusigidi 800,000. IZimbabwe ibikwa igcine njalo umnumzana Mengistu Hail Mariam oyetheswa amacala okubulala kwele Ethiopia. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo
singakhangela into yeRwanda sikhangele leyaseZimbabwe kulento ezihambisanayo okungumahluko ukuthi eRwanda ababulala abantu bayabotshwa bathonisiswa kodwa eqinisweni eliphilayo ukuthi uhulumende weZimbabwe laye olegazi so ngesizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe olegazi usesiba indawo luba lo lokucatshisa izigebenga eziyabe zibulale abantu emazweni nawo
singabona yini ebotsha umsolwa lo iZimbabwe nxa ngempela eselizweni
kunzima ukuthi sithi iZimbabwe lilizwe elingabopha izigebenga zihanjiswe emthethweni ngoba lathi bona laba basezihlalweni zobukhokheli beyizigebenga ngokufanayo ungathi uyayilandela indaba kaMpiranyana lezabomengisto kulento eyodwa eyabikhona uzathola ukuthi bona labantu mabesenza amacala ngokunjalo ngabantu ababe sebenezimali eziningi so lapha abantu abanezimali kunzima ukuthi sithi bengabotshwa behanjiswe emazweni abo ngoba either baye besenza ibusiness labo bona labo abaphetheyo kulele lakithi njalo singakhohlwani ukuthi ngemva komnyaka ophelele ngemva kokudutshulwa kwabantu esozibere uhulumende lo wasetha up an international commission ukuthi khangele ukudutshulwa kwabantu kodwa akukho lokho kodwa esikuimplementile so kangiboni iZimbabwe inga implementa lokho kungabe kufunakala yiye ekuxoxeni sibili ukuthi hayi bangakwenza lokho bangakuxoxa kodwa kambaboni bekwenza kodwa ungabona bemhambisa kuya bengayisi ukuthi bamhambisa ngoba bafuna ijustice kuya kuyikuthi sebesenza ibusiness labona labo asebesemandleni kathesi ngaphandle kwalokhu iZimbabwe lilizwe lingazake lathi umuntu kayejeziswa ngoba lilizwe lalolani lizigebenga sibagcinile omengistu lena lo Mpiranyana weRwanda sibagcinile so kangiboni lo isingathi siyamhambisa khona ngale ngoba lathi abaphetheyo ama amaZimbabweans akhala ngokuthi amaRika kukhulu emaNdebeleni igazi labantu abagcwele indawana ezijene liyakhala likhalela ijustice izihlobo zabantu abafayo omama abaretrayo bakhalela ijustice so ililizwe elingabhelivi kujustice.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda kudaba lweRwanda njengoba layo ilo daba lwegugurawundi oluhluphayo olulokhu lungakalungisiswa?
Kunengi okungafundwa ngento yaseRwanda. Kukhona okuzafundwa izigilamkhuba eziphetheyo ezize zabulala abantu. Kukhona okuzafundwa nguZulu ukubana ukuze kube lejustice kuqakathekile okokuqala ukubana lezi zigebenga zikhitshwe emandleni. Izigebenga lezi kukhona la zezikufunda ukubana zingaphuma emandleni ziza kuyathonisiswa ekho zisalela ezikhundleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kube lezulu elinengi. Ukuthengiswa kwegwayi kusungulwe kuthange kodwa abalimi bakhala ngokuthi intengo yalo iphansi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuChera.
Alonyaka ngibone kuzoba nomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe iReserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni ukutshintsha lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu. Uwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana bese ku lockdown bekungela economic activity eningi, bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba ncedo ukuthi kube la ma-stocks kumbe la ma-reserves awama-US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethe thuthu eyamanye amazwe. Kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hhayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama-US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama-regulations amaningi kakhulu okuthi abalimi bayabengelakho wenza i-side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama-grains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li-regulated kakhulu ukuthi angibona ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye ozathenga igwayi langikhona.
Umnumzana Masimba kuChera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi ukuthonisiswa kwamalunga eMDC Alliance uJoana Mamombe loSicilia Chimbiri kuzaqala ngenyanga ezayo. Ababili laba betheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa adinga umfanyana wakomadlambuzi ePlumtree otshaye wabulala ugogo wentombi yakhe ngoba emalise ukuphuma layo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ngiyabingelela ku Studio 7 ngendebele okhulumayo ngithuma echolojo esigabeni sasethefoni ngithi ngibonye kubaba uChuma ubaba uChuma inkulumo yakhe ayikhulumayo iyazwakala mpela khomba khona ukuthi ibandla lezani PF alila ntwenhle ngoba njengoba engumlandeli walo yena naye okurongo elikwenzayo eyakubona angikaze ngimuzwe nje mhlambe ephikisa njengoba ubaba ugawule uyaphikisa ukuthi ikhala leyiwomvu ame ngokuthi imnyama kodwa ibhekile sonke abantu sibhekile ukuthi imnyama so ngithi kuwe baba uChuma hhayi igalelo lakho siyalizwa mpela okubuhlungu nje ukuthi akusuwena ophetheyo lawe nje uyabukhulumela for ukuthi usemsebenzini kodwa iqiniso lisemehlweni akho sengathi-ke ungabamba kanjalo
shema ngaba Mr. Mothamadanda ibugwala lobo
khuluma ngenye indoda ungathi uthathele umfazi it's a competition let's compete let's see who othandwa ngabantu kungela msindo phela nina into eniyenza abantu bezano yimpi ishamiseka la mpi akayisukeli umuntu disiyala yenza isukele umuntu yokuthi gqoqulule yini lidingeka ukuyipoko wena uhambe busuku uzingela abantu ongalali uhambe kuthumba abantu ngiqedile ilizwe the youth will revive the country. Izo livusi lizwe lina livadala liqede ilizwe laligugisa yonke into esiyenza ngenkani izibhakela nje into yena
salibonani bantu bakastudio 7 sizele abantu abethu abangamakaza so babuya labantwana le goli bebuya besitshiyela umuntu wakhona ehambe egoli engasaphenduki engasafoni sisale labantwana sizifundisela kathi esinxa sithi siyabazamela amabhesi etifiketi sebesesekondari manje home 1 asisatholi ama-chansi zokuthi sibatholele amabhesi kuthiwa thina azidinga unina kathi unina mayehambe wadliwe egoli shiwo abantu abami ngingambona ngapho unina womntwana so bengile sikhalazo sokuthi abantu abami kazicela lisincede lisinike enye indlela ukuthi kumbe singabathathisa laphana endaweni okuthiwa ngunina laphana kube yispesi esisala singabhalwanga kodwa kubhalweni i-guardian parents eyabe ingumuntu ogcine lowo mntwana eyisihlobo ebe ngiyothathisa umntwana ngoba abantwana bayahlupheka sizagcina siwile thina esithi esihlezi labantwana siya kulokhu ekunjalo abantwana behlupheka besicela usizo lisisele konale emahofisini amakhulu ngoba omnanka wagwayo besiphendule besincede bengasiphenduli lisincedise sibile ebantwaneni abancane abazalo legoli ngiyabonga
sayibonani Studio 7 linjani ngapho thina apha sibona kuyagodola sibe singadaka abancane lonke libhila bonke ontungameli inkomo ujaha lwakohobe siyalibingelela lonke be-Studio 7 ngicela ukwazi lapho ukuthi thina ngapha ekhaya sihlezi emakhaya ngapha asilakuzwa okuninginingi kodwa nanko phela sila abantwana esibagcinileyo abantwana laba abalabo nina onina abahamba basishiya baziya lapho abakhona nxa sithi sifuna ukuthatha ama-birth certificate siyalelwa siyenze njani
linjani balaleli be-Studio 7 libingelelwa ngunhlanhla mahlango elubhane emalungu kuleli lizwe eBotswana sekunzima kakhulu sitshona sivalelwe ezindlini lamapholisa bayasihlupha le bhoda livaliwe ngabe ibhoda kalivalwanga hatshi bantu ngabe sesibuyela kithi manje uhlupho ibhoda livaliwe khathesi akulakuthi sizabuyela njani emuva hhayi nto sathwala nzima kuleli lizwe
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi mina njengombono wami le ndaba yegugurawundi ukuziphele ilungiseke mina ngicabanga ukuthi abantu bayebhalakho estraight lapho kwabulala khona abantu abaningi abantu bayimba la amatambulwana amatambulwana engcwatshwa kutsha loba abe sengcwatshwa kutsha ngicabanga yinto eraidi kakhulu abantu la khona bazabe bahlangene bebe baningi abantu bebizane bayehlala endaweni eyi-1 behlangene ngoba vula umhlaba wonke emandebeleni konke yonke indawo ngamathuna kuphela abantu ababula izanupif ngangcona ukuthi umnakago wamayisa ababulala ehle ebabulalele khona lapho plus bengaceli bengasabi ukukwezi abantu bakithi ukuthi into ebabulalayo ikusaba ngangcono baye babulalela khona lapho nxa ebabulala ngoba abantu bakithi nxa bengasayenza kanjalo kulokukhulunywa ngemlomo besaba ukwenza labo abadala yibo kumele bezenzele beqoqale ngobuningi babo
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulumo phakathi kwabezombusazwe kwele Somalia phezu kokuthi ukhetho luza kwenziwa nini zibikwa zingaphumanga lalutho. Abachayeli bezimota ezithwala impahla kwele South Sudan babikwa sebekhalale umsebenzi ngoba besithi kabafikelekanga. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden wethule amanyathelo ayisithupha athi uzawathatha emizameni yokwenqabela ukudutshulwa kwabantu mahlayana kulandela ukubulawa kwabantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 eMelika phakathi kwenyanga ezintathu kuphela ezedluleyo. Amanyathelo la agoqela ukuqinisa ukuthengiswa kwensimbi ezichiyeneyo ezokwakha imbobho ebulenjini be-intanethi okugcina kusenza ukuthi nxa umuntu engaganga ngalowo mbobho engabanjwa kalula ngoba uyabe ungabhaliswanga. UBiden ukhuthaze njalo idale lephalamende ukuthi lithathe amanyathelo kuqedwe ukudutshulwa kwabantu mahlayana osukuyinsakavukela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ohlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuyadabukisa kakhulu ukubona ama-statistics afana lalawo akhuluma ngokubana sikule more than 11,000 abantu asebefile so far kulomnyaka ibibulawa imibhobho. Siyazi ukuthi imibhobho lapha e-America ivele iyi-problem kusukela kudala. I think i-mentality yesi-cowboy eyayiphilwa ngabantu be-America ukuthi vele umbhobho kwakuyinto ukuthi vele lingaxabana umuntu sephomba ukudonsa umbhobho usekudubula ma ekhona ekwanisa ukudubula. Into esiyibona isenzakala kakhulu and njalo kulama-gang amaningi la kumasithi amaningi silokubona endaweni esifana labo-Chicago. Siyinto vele evamileyo kakhulu ukuze kuthiwa kube lama-shooting ama-gangs esilwa edubulana. Uhulumende kuzomele athathe amanyathelo aqinileyo kakhulu against i-gun violence loku-restrict-a ukuthi impopo le itholakale kalula. Njalo futhi kumele bafake ama-sentences aqinileyo kakhulu ukugweba abantu ukwenzela ukuthi at least abantu besabe ukuthi baphombe ukusebenzisa impopo nje.
Singabona ama-Republicans lama-Democrats ehlangana yini edinga indlela zokuqeda udlakela lolo?
Kunzima indlela iyakhona inzima ngoba ama-Republicans amaningi asupporta athola i-campaign finance yabo eningi from i-NRA, i-National Rifle Association. I-NRA ivele yona i-protector i-business yayo yokwenza imibhobho ayivumelani lakho ukuthi kube le mithetho e-restrict abantu ukuthi babe le mibhobho. So sizobona ama-Republicans ngoba bethola i-support, i-financial support from i-NRA, sizobona bensara lapha ku-Senate ukuthi bavumelane lalokhu okwenziwa ngu-Biden. Njengoba esho u-Biden ukuthi ama-executive order yes ayanceda but a-temporary ngoba akuyabe kungasiwo i-final mthetho. So kuyabe kumele ukuthi kubhalwe umthetho ozovimbela izinto ezenza ukuthi kube lama-mass shootings.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amabutho amazwe akuSadak agoqela weZimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe. Imuli yowesilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo Nyakenye, umnumzana Paul Monakopa, isimangalele umphathintambo wendaba sasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange $436,000. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi, untungamile inkomo.